Ngabantu abaza kwenza into ezintathu nje ezidingwa yilizwe leZimbabwe, abaza kwenelisa ukuvusa umnotho, kube le mali emabhenki, kube nemisebenzi, sibe ngabantu abahlonishwayo emhlabeni. Okwesibili, ngabantu abazahlonipha amalungelo abantu, balandele isisekelo sombuso lemithetho yelizwe. Okwesithathu, ngabantu abazokulwa lobugebengu esithi yi-corruption. Zona lezo zinto zontathu yizo ezicakatheke ebantwini, yizo amele amezwe ngazo, adinge ngazo abantu. Ngisho kanjalo uzakwazi ukuthi bonke abantu laba abasuke ngo-1980 akade besebenza ngaphansi kukaMgabe bangcole kakhulu, kabalancedo, abaningi bakhona abanamandla, kabalalwazi, kabalankuthalo, angeke balethe lutho ebantwini beZimbabwe. Nxa engabusela bona labakaMgabe kuyabe kusitsho ukuthi uMgabe usaqhubeka. Ngakho-ke kumele alethe abantu abashasha.
Ungaba lo mzekeliso yini wamanye amalunga ezanu-PF obona elungele ukuba ngama cabinet ministers?
Mhlawumbe ngingakhuluma ngabona laba abangene laye ngemva kukaNovemba, engingalinganisa abothwa nguThitani lo wayengu-CEO wama-platinums weMimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo. Abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hhayi abantu asebehlale bahlala kwaphakade, ibengalinganisa ngabo. Ngakho-ke abantu abahlakaniphileyo abalokuchophoka batholakali kuZANU-PF siyancipha kakhulu ngekhono labantu, sokungadingeka ukuthi abe ngaphandle ayedinga ku-opposition. Kodwa kuzakhumbula ukuthi kune-limitation kulalokho isisekelo sombuso esithi abantu abangedluli abahlanu yiba ngabathola ngaphandle kwephalamende. Mhlawumbe ngokuya kwesikhathi kuyafanele ukuthi iguqulwe yona leyo nto, ngokuba iphalamende izikhathi eziningi isuke ingela abantu abakhaliphileyo ukuthi bangavusiliswa.
Uthi Wenga yena ubona elungele yini ukuqhubeka engomphathi intambo ezomvikela?
Hayi, kafanelanga. Ngokuba kokuqala vele kwephula isisekelo sombuso, sonke siyakwazi khona lokho. Isisekelo sombuso sithi kumele kukhethwe ungqongqoshe, umphathi intambo wezomvikela. Sibuye sithi sona u-vice president kafanelanga abe lemisebenzi emibili enjengokuba umphathi intambo. So-ke kakuhlonishwe isisekelo sombuso umsebenzi ophiwe omunye, asebenze ukuba ngu-vice president nxa ngabe kube kuba ngu-vice president. Leyo nto iqakathekile ukuthi yenziwe kanjalo.
Alubana uMnangagwa elaso isifiso sokukhetha abaphathi intambo abavela kumabandla aphikisayo, abanye bakhe kuZANU-PF ubona bekuvuma yini lokho?
Umunye umuntu obusayo ongu-president okuthiwa head of government and head of state ngu-Emmerson Mnangagwa, nguye onelungelo lokuthi akhethe abaphathi intambo. Kumele akhethe abaphathi intambo abaza kwenza zona ziyana izinto engikhulume ngazo, abazavusa ezomnotho, bahlonipha amalungelo abantu nemithetho, balwe lobugebengu elizweni. Abasatholakali-ke kuZANU labo bantu, ikakhulu kulaba abantu akade besebenza lo Mgabe. Ungakukhangela nje kakho ongamthintitha umbeke laphana, lobu ungabawatsha uzama ukuthi ubathine bahlanzeke, bangadabuka nje njengento esigugiswe ingcekeza. So kumele ukuthi adinga abantu abatsha. Phakathi kwaizanu bakhona abanye abantu abatsha abahlakaniphileyo, kodwa-ke kuyadinga ukuthi aphumele ngaphandle, aletha osomabhizinisi, aletha abantu ababhenkayo, aletha abantu ngolwazi lwabo, hhayi ngokwepolitiki yabo.
UNkosazana Thokozani Khuphe laye simbonile ephatheka emkhosini wokugcotshwa kukaMnangagwa, zikhona yini imvuthu esingabona bemphosela zona?
Kakufanelanga ukuthi aphoselwe imvuthu, kumele aphiwe umsebenzi nxa befuna ukumupha okuba ngumphathi intambo azawusebenza avusilizwe leZimbabwe. Kungabe kuphiwa yena, nxa kuphiwa yena noma nguphi umuntu, kufanelanga kuphiwe yena ukuthi abe ngu-cabinet minister. Kumele kube yikuthi uphiwa ngoba esenelisa ukuncedisa ukuvuswa kwelizwe leZimbabwe. Nxa bengampha lokho, angiboni ukuthi ungumuntu owehlulekayo. Sambone ngu-deputy prime minister esenza izinto ezinhle kakhulu okuphathele labomama lezempilo lokunye okuhlukahlukeneyo.